sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 28 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ibandla leMDCT lithi lizaqhuba iCongress yokudinga inkokheli yalo entsha mhlaka 18 ngompalakazi njalo. Lithi akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora. Ibandla lezaphu lithi amalunga alo ahlangana lokwethuselwa ngabasekeli bezanu-PF lapho ekhankasela ukhetho. Yaqhubeka imidlalo yeFIFA World Cup namuhla. Kula maqembu aseAfrika amabili adlalayo, iGhana leCameroon. Zonke lezindaba lezinye siyalandela. Ibandla leMDCT lithi lizaqhuba umhlangano wokudinga inkokheli yalo entsha owe-National Congress mhlaka 18 ngenyanga ezayo. Njalo lithi akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora edinga isikhundla sakhe. Kumbikwa wethu leizolo, uMonzora uthe iCongress le izaqhutshelwa eHarare kulandelwa isisekelo sombuso webandla lakhe iConstitution. Kuminyaka emibili edluleyo ngo-2020, ibandla leMDCT lenza iCongress ephuthumayo, iExtraordinary Congress, lapho waqhamuka khona uDlakela eHarare. Abasekeli bakaMonzora bahlukuluza unkosazana Ntokozani Khuphe, yena osowaphuma kuleli bandla waya kubandla likaNelson Chamisa ele-CCC. Kuleyo Congress uMonzora wancintisana loMakhuphe, uMorgan Komishi kanye lomnumzana Elias Mudzuri. Sibuze isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube ukuthi kungani kungela muntu ozancintisana loMonzora.
Ubaba uMonzora nguye yedwa owakhethwa ngabantu bamaprovince kuNational Council ukuthi ame emelele leso sikhundla, sikuthi ngesilungu inomination. Akula omunye umuntu owakhethwayo ukuthi ancintiswe kuleso sikhundla ngaphandle kukababa uMonzora. Osokusitsho ukuthi mhlaka 18 iCongress isisiyagcwalisisa ukuthi yebo kambe ubaba uMonzora usekhethiwe. I-constitution yethu iyapha isikhathi sokuthi abantu batsho ukuthi bafuna ubani lobani ancintise. Kodwa ke lokho kwenziwa njalo kuleli National Council yokugcina ezakhangela ukubana kwezwa kuhle khona ngomgqibelo onalolandelayo mhlaka 3. Ngakho sikuphetheyo manje ukuthi akulo omunye owakhethwayo. Ngakho ubaba uMonzora ngokomthetho singathi ngu-president elect osesiyagcotshwa yiCongress.
Sesike sabona ibandla lenu linqotshwa kabuhlungu ikakhulu kuma-by-elections. Lisiya nje kuCongress, kukhona yini okutsha elikuphathela abantu okungabahuga balivotele ngobunengi kukhetho oluzayo?
Engingathanda ukuthi abalaleli bakunanzelele nje ukuthi i-opposition yonke jikelele, amabandla wonke aphikisayo okubalisela lona lethu elikhulu le-MDC ayandisanga ukuthi enze kuhle kuma-by-elections. Kunengi okuyabe kungamanga kuhle. Labonabo abaku-opposition abangenileyo khathesi, yebo kambe bengabe bengenile kodwa kabayenzanga kuhle okungatshengisa ukuthi ngabantu abangathatha uhulumeni. Ama-numbers ayazikhulumela ukuthi kwavota 23% eyabantu abazavota, okutsho ukuthi iningi labantu 77% alizange liphatheke kuma-by-election. So isikhathi esiningi izanu iyazenzela umathanda ngama-by-elections ngokuthi abantu be-opposition abaningi abavoti. Kodwa sesisiya ekutheni kukhona esikulungisisayo, yebo yikho sibele Congress yona lenkulu silanda ukhetho ngoba iCongress ngaphezulu kokuthi ibeke izikhundla kumba bakhokheli ukuthi ubandla liyakhokhelwa njalo umbutho uyakhokhelwa njalo sizabe sikhangelisisa asingathi ngama policies imigomo siseko eyokuthi uhulumende wethu eMDC uzabusa njani lokho kuvela kubantu ngoba iCongress iyabe ilabantu ababe bevela ezigabeni zonkana zelizwe kusukela kumuntu sibili okhona lephansi echolojo kuze kuyobamba oyabe segurube noma ngapi so yikho lapho sizathola khona okunengi okuzafakwa ku policy document yethu kumgomo siseko wethu okuzafakwa njalo ku manifesto esingathi lokho esiyabe sisebenza ngakho ekuxoxisaneni nabavoti ngomnyaka ka 2023 so iCongress yethu iza ngesikhathi esihle ithutsha labakhokheli abatsha ithutsha lomlayezo njalo ithutsha ke lokutsha okuza kwenza ukuthi abantu babone ukuthi iMDC isingcono kakhulu kulaloko okade ikho khona ngayizolo ikakhulu ekutheni ukudabuka kwayo thizeni lokho obekusenzeka kukhiphe abanye abantu akade bengasebenzi kuhle labantu akade bengasoze bayenze ukuthi iMDC ibuse uhulumende kuhle
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDC T lanqa umongameli yamasoni Mnangagwa ekhuthaze abezombusazwe ukuthi bekhankase ngokuthola phambilini kokhetho lomnyaka ozayo ibandla lezaphu lithi abasekeli balo bayethuselwa ngamalunga ebandla likaMnangagwa elezano PF ngenyanga edluleyo kube lodlakela ezigabeni esifana lematobo leinsiza lapho kuchaywe khona amalunga e-TRCC ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections. Udlakela lolu lubikwa lugxila impande kwezinye isigaba zeMashonaland. Ngeviki ephelileyo silethulele inkulumo-mpikiswano phezu kwalolu daba ebiphakathi kwelunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule le sikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula ihlandla lethu lesibili namuhla
siyahlangana lakho kwethuselwa siyahlangana lakho kwethuselwana insiza sahlangana lakho kodwa ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhulunywa ngobaba uGawule isihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ukuthi nxa sesijoyine umhlangano weZANU sesithatha thina sibe phambili siyithi njalo ama-victim ulihlazo elikhulu ukuthi uze umuntu wakithi ekhuluma into ekhulunywa ngubaba uGawule ngoba thina yithi esigcwele igazi esilamangcwaba angaziwayo ukuthi ngabantu abantu ngobani abangcwatshwa phansi ukhuluma ngokuthi abantu abayephula umthetho bayaboshwa ebuya nika umzekeliso kasikhala usikhala wenze liphi icala abantu abathisa izindlu esitungwiza baboshwe nini? Why amajele egcwele abantu abaphikisa uhulumende? Angazobuya lapho abugawula azenzeka nongcwele ngoba ubuye ekhathesi wajoyina umhlangano lo weZANU-PF. Akahloniphi abantu lo baba uGawule.
Naso baba uGawule.
Ngicela ungitshele kahle Ndlovu. Yazi ngifuna ukuthi ngikuchazele kahle la. Uyabona into ekhulumayo ukuthi abantu bethu bakithi nxa bekuza ZANU-PF kwamele bazihlolisise bazikhangele kahle. Mana ke ngikutshele imizwe leni umuntu wakhokhelelayo ukuthi likhululwe ngubaba uNkomo uJoshua Mkabuko Nkomo nguye umuntu ufather Zimbabwe onguye oyisibonelo njalo oyisimboli yokulwela kukhululeka kwelizwe leZimbabwe ebambele labo bonke abahlanika baphuma kwamalapha kanti yezi nxa ekhuluma njalo thina zaye sijoyine iZANU-PF uNkomo onguye yedwa wahamba wahlanganisa ukuthi akumanyane ngaleso sikhathi abantu bakithi wase ngasaphileki kungasasebenzeki uNkomo wakubona kufanele ukuthi isizwe seZimbabwe kuze siye phambili asikulungiseni ngokumanyana akulamunye umuntu owalusha ukuthi amanyane sisizwele thi njengonkomo uNkomo nguye owasuka wathi asambeni salandela thina lapho sikhona lapho uNkomo asishiye khona azange siphaphatheke nje sengugcwala iganga salandela ukhokheli bethu ekuyiwo wasiholayo sizilule isikole elizwe leli
uyakhuluma ubaba uGawule Ndlovu uthi nxa ngimthola kuhle bakuZANU-PF njengoba bahanjiswa ngubaba uNkomo
hayi ubaba uGawule kusho ukuthi uza singakala isikhathi sike sicoxe ngodaba angaluzwisisiyo ucabanga ukuthi uyaluzwisisa ubaba unkomo waba ngumessenger ngesikhathi abantu bakithi sebephela ukufa ukuhamba ukuyangena kumhlangano wezanu PF abantu bahamba bephethelwe isibhamu ekhanda abantu bephela kodwa bathi sebehambile kwabasobala ukuthi izifiso zikazaphu lezifiso zomhlangano lowo azihambelane ngakho-ke kwabaluleka ukuthi abantu bakithi bebhenge ngemva belungisise ibandla labo angabuyi ubaba ugawu langitshela ukuthi yayesabanjaniswa ngubaba unkomo ekhohlwa njalo ukuthi since babanjaniswa ngubaba unkomo akuzange kube loyedwa owakithi laye owakhokhe
Siya kuketo, ilizwe lisiya kuketo nje babu gawule. Kuyini elisiqhenya ngakho, eliza khankasa ngakho, elingathi likwenzele uZulu njenge ZANU PF njengohulumende.
Kungayisho babu unkomo engalizwe lezizintshaka kathi. Sibabona babu unkomo langabelele phansi ngomsebenzi wabo ukumayanisa ilizwe leZimbabwe. Abanye bengafuni. Walwisa kangaka unkomo ukuthi umayanisa ilizwe, kodwa abanye abangafuniyo, abavele bengafuni lena leyunithi yakhona. Kuthi baba unkomo wabona ukuphela kwabantu ukuthi ilizwe leli abantu baphela abantu bayabulalana sokungcono kuwenze kube nokumanyala kwesizwe yikho kwancedisayo ukuthi kube ukuthula namhlanje ubona eZimbabwe silungisele lokhetho baba unkomo abantu bayakubona khona ukuthi ubunzima esibhekane nabo lobu bubangelwa yini baba unkomo ama-sanctions siphuma phakathi kwe-covid siphuma phakathi kwe-MPA Ukraine ne-Russia emuva kakuyiwa phambili siyaya nkomo sigalete abantu bananzelele ukuthi kulomumo onjalo izida kodwa ziyalwisa ukuthi aluba uhulumende wezalo PF yehlulekisa
umnumzana Belief Gawule ngoibandla lezano PF ubexoxa ecingweni lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu Udaba lokudlwengulwa kwabesifazana lusemlonyeni kaZulu kulandela izehlakalo zokuzithwala kwabantwana ngalesi sikhathi somkhankaso owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqhutshwa emhlabeni jikelele. Udubo lokwendiswa kwabantwana kanye lokuhlukuluzwa kwabesifazana ngabesilisa ezindlini ngendlela ezitshiyeneyo lalo luyadlondlobala. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi uZulu kumele bambane alwisane lalimikhuba.
Omama sebekwazi ukuthi sebehlukuluzwa. Omama bebevele behlukuluzwa kusukela kudaladala. But bebengabikwazi ukuthi konoku okwenzakala kibo yikuhlukuluza and njalo kufuze kureport. I think ngokuya kwesikhathi abantu bangathatha a strong stand against gender-based violence. Angithi, into lezi zayazisehla. Ngithe mina, umuntu uzwa ngogodo. Well, that's the principle of sanction. That's the principle of penalty. Angithi, nxa umuntu ungampenalizanga angasazwa ubuhlungu, katshintshe ukwenza. So as long as izinto zonezi zisenzakala abantu bengazireporti, zisenzakala abantu they get away with it, it will be an incentive to obaba ukuthi babehlukuluza abantu besentwana. So ngakho-ke we expect ukuthi omama they will take a stand, bekele ukuwithdraw laba ama-cases wona lawo. They will take a stand kwaba lama-prosecutions that are successful. Then you will see into lezi zabe ziya zisehla ngokuya kwesikhathi. We have to talk about this. We have to confront it. It's a discourse. I suppose ukuthi ilizwe liyikhangele, lidile layo. Kuzabe kwelanga sesikhuluma sokwedlule.
Iyona imithetho yokujezisa izephu lamthetho abantu abahlukuluza abesifazana. Ungathi yanele yini, bayazithola yini izigwebo ezifanele abephula umthetho?
Well, I think umthetho lwana mina ngendlela engibona ngawo ufanele. Inkarakatha ukuthi umuntu angephula umthetho kumele ajezise. And ama-courts ethu kumele asebenze ama-cases lawo as quick as possible. Like the what they thought they are dealing with, i-corruption. Bengakwazi ukuthi corruption vele yenziwa yibo. But well, that's not the point. Ama-courts gabe serious about this gender-based violence because at the end of the day, these are things that are going to be affecting ama-relations ezindlini. So if they are going to be prioritized, they are creating ama ama commercial courts, angeze, create the ama courts that are going to be dealing with gender-based violence, then I think we will be on the right track. At the end of the day, the penalty, I think, is enough.
Udaba lokwendiswa kwabantwana lokhe lusiya phambili eZimbabwe lanxa nje abantu abaningi belusola ngisho laye uhulumende esithi uthatha amanyathelo. Ungathini ngalolo daba?
Leyo yingozi leyo. Yingozi sibili ngoba leyo nto leyo kumele ukuthi ngesikhathi sanamhlanje, 40 years after independence, or 40 something years after independence, kuze ukuthi ngabe into esesingasakhulumi ngelangayo. Isivisele emuva, it's primitive. Abantwana laba, we have to protect them. We have to encourage them so that at the end of the day, they are not being abused because they become i-vehicle yokuganga. Angithi into leyo kumele civil uhulumende athathe inyathelo eliqinileyo kiyo. Ayilwise ngayo yonke indlela. Ngoba ngikhathesa ukuthi sibe sikhuluma la ngakho, hayi into esifisele emuva, lusihlazo nje. Inyala.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ivika ukubana induna yohlobo lwesithwa esanda kukhethwa eCholocho. UChief Goledema uthi lanxa kulabantu abathi kabafuni ukuba phansi kwakhe, uzaqhubeka ejumayela ivangeli lokuthula lokubambana. INewsday yona ithi uhulumende usebenzise imali edlula isigidi esilengxenye yamadola aseMelika, i-$1.6 million, uhambo lwequla leziphathamandla zakhe eziphatheke emhlanganweni we-Convention on Climate Change kwale-Egypt kunsuku ezedluleyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani basakazi le studio 7 nonke lonke. Sanibonani. Ikilinjani? Hayi, nasiyaphila. Sibonge indaba elizilethela zona ezindla kangaka. Ngithi mina benginesicelo njengomlimi ubana uma kukhona abangixhasa ubana le nto ngiyenza iphumelele. Cela lemfizeni abasakazi bestudio 7 ukuthi maybe ngaxhumana nabanye abalimi abangazisiza. Ngiyalima ngikhona phana ngisekhaya zekhezi, into eshoda ngayo ngamanzi. Amanzi basakazi, ubana ma ukuthi ngathola isizo ngiqhubekele phambili lento yami, ngikhona ukuthi lami ngisiza umphakathi. Uyabungenakho ngihambe nami ngithengisa. Ngiyacela abasakazi, ngiyacela bonke kakhulu, libe nosuku oluhle, ngilifisele into enhle, libe nempelasonto enhle. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, siyacela zakhamizi umhlaba wonke asike sizameni ukuhlanganisa amakhanda, ngoba lapha siyazibonela ukuthi i-government yeZimbabwe yesitshontshela inkomo zethu. Umnankagwa nabantu bakhe yibo abatshontshayo. Akula muntu ongaboniyo ukuthi kanti ubusela benkomo lobuwayi kungakhontroleki. Abantu sebehlabe bawulawula, akula sizo, akula tshintsho, kodwa inkomo zabantu zilokhu zihamba kuza lamalanga. Kwafakwa umthetho ukuthi amakete akasamenyezelwa, inkomo zezihamba zithengwa egangeni emahlahleni. Ngumnankagwa owapromota lobo busela lobo, njengalokhu inkomo zabantu ziphele. Ngalokhu inkomo lezi kuthiwa izitrei lezi ukuthi ziyathengiswa, akuvalwe lokhuya. Ukuthi abantu kumele bekuvale lokhu, umhlaba wonke akuvale ukuthengisa kwezitrei. Kanti imali leyo iyakuphi? Imali ezitrei usho ukuthi inkomo yomuntu uma iqeda athengiswa bona libesithathela imali leyidle. Izakhamizi ma zifuna ukuprotekta imfuyo yazo azivale ukuthengisa kwezitreyilo. Mnankagwa labantu bakhe laba abakhe bezame ukuthi if befuna imali besebenze njengabantu abasebenzela. Abantu bakhathele ngokusela benkomo, sela benkomo abukhontroleki bantu bakithi. Akula mapolisi elizweni, akula president elizweni, konke kuyafanana nje into eyi-1.
Salibonani, salibonani Studio 7. Njani bantu be-Studio 7? Hayi, mina ngiyaphila bantu be-Studio 7. Ngikhuluma no Prince. Mina ngithanda ukuthi khona kulaba abathi khona banqumilizwe hayi madoda hayi somusasele madoda somusasele madoda asabuyele emva bafowethu ayithi pathe engisupporta kodwa ngulaba abathi banquma ilizwe hayi somhlasele bafowethu ekudala sirewotshwa kudala sirotshwa ngento eziqondane nathi thina singabantu basesindebeleni hayi somhlasele bantu basesindebeleni ongafuna uzuyela thina sisibheke phambili kudala sirotshwa bafowethu so bafowethu hayichayi hayi emarathi angijoyinanga part kodwa-ke emarapi pambili ngomqondisi moyo engamazi ngakithode matopi ekizisayithi
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ibika ukubana izulu lesikhukhula libulale abantu abalithumilane 14 kwele Cameroon. Abantu laba babikwa bebebuthene emfeni enkundleni yebhola. I-AFP yona ithi amasotsha ambalwa azame ukugenqula uhulumende wakwele Sao Tome kodwa ehluleka. Ithi kufe abantu abane kulesi sehlakalo. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022
eKatar. Balandeli benguqu ezemidlalo lamhlanje iqembu leMorocco okungelinye lamazwe aseAfrika asemidlalweni yeFIFA World Cup lenze izimanga izolo lanqoba eleBelgium nge-2-0. Amanye amaqembu aseAfrika adlalayo namuhla abalisa eleCameroon lona elizanqikilana leleSerbia kuthi eleGhana lona lizabhuqana leleSouth Korea. Kweminye imidlalo ekhona namuhla, iBrazil izadlala leSwitzerland, iPortugal yona izanqikilana leUruguay. Sokube lezimanga eziningi kule midlalo ezifana lokunqotshwa kweArgentina iSaudi Arabia lokunqotshwa kweGermany iJapan. Sixoxele intatheli izindaba ezemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Awunkomo, izimanga lezi okukhuluma ngazo yizo ezenza ukuthi inguqu kube ngumdlalo nje omnandi, ezenza kakhulu ukuthi i-World Cup kube into esithokozisayo esiyabe sifuna ukuyilandela. Ngoba nxa uyilandela lapha ukwazi ukuthi hayi kuyahamba njani, kuzathini, kuyasuka kuye ngaphi. Asiyo nto liyani uyaziyo ukuthi hayi i-Real Madrid yawina, i-Manchester City yawina, yinto nje siyabe sihleli sikhangelele ukuthi hayi kanti lapha kuzohamba njani kuzohamba njani and akula muntu ongatsho ukuthi empumela game le yaphuma injani njengoba usitsho izimanga nje sizibonayo and khonokhena ke sithokozisa ngoba soze sihambe siyebukela sikwazi ukuthi impumela iminjani sihamba kuyabukela ukuthi sikholise sibone inguqu njalo kuphume ngenye impumela esingazange sayicabanga I think okwamanje kuhamba kuhle abantu bayikholisa nje imidlalo leyi lawona lawo ama-results engayisiwo nje abantu ababewakhangelele kodwa iphuma njalo hhayi yiwo abawafunayo abaningi bawathokozelele ngoba uhamba nje usukwazi ukuthi hhayi leliyani iqembu liyawina hhayi akuchaza ayisikho okumnandi ayisikho esingathi siyakuthokozelela
Amazwe aseAfrika namuhla kudlala iCameroon leGhana ubona ziqhuba njani lezi zombili kanti ubona wonke nje amazwe aseAfrika ubona likhona yini eliza kwenelisa ukudlulela phambili
ngathembile ama team lawa ngibona angasenzela ngcono nje indlela yodlala ngayo njalo lama team lawa adlala lawo angiboni ukuthi ngama team angawehlula kakhulu Cameroon hayi ngiboni Serbia lapha nayi ngayishaya le Ghana hayi South Korea ngiboni ngayishaya sabona umdlalo weGhana le Portugal laphana iGhana yatshengisa nje layo ukuthi hayi ngakhona ukuthi lithele emambuleni lo bengasangazange yawina kodwa yayisisondela iPortugal siyayazi i-team enkulu and kodwa iGhana yona hayi yayiticha yadlala yangani njani izayibamba yathokozisa nje ukuthi amazwe ethu e-Afrika adlala ngendlela enjengayona le ukuthi ibambe isondele idliwe 3-2 ngamazwe anjengawePortugal kodwa ukuthini yahamba phambili hey kuzoba nzima lapho ngoba hayi asidlalanga kuhle amagame okuqala so amagame lawo esibili hey ya sizawabona ukuthi kuyaphumela njani sesiya awesithathu ike sizaba lolwazi khona ukuthi kuminjani kodwa hayi ngathi kuyasenzimela nje njengamazwe e-Afrika loba nje iMorocco ishaye iBelgium angeke ngithi kuyathembisa kusiya phambili ukuthi iqhubeke first stage angazi mhlawumbe iMorocco ingazama kodwa hhayi iTunisia layo itshayiwe so esh ya kuyasizimela thina kwele Afrika asihlale sile themba nje njengoba sike satsho ukuthi izimanga ziyenzeka umdlalo wenguqu asithembele ukuthi kuzaba lesimanga
ngempela izimanga ziyenzeka uJafet Nqwele Dube intatheli zindaba yezemidlalo sikhangele izibaya ukuthi zimi kanjani kugroup A iNetherlands iyohlezi phezulu ilandelwa iEcuador Senegal ihlezi kunumber 3 laphana ile 3 points Group B England yakhokhela nge 4 points ilandelwa iIran kuthi iMelika ikuzinga lesithathu Wales number 4 number 0 ku group C khona kumi kanjani Poland yakhokhela ilandelwa iArgentina kuzothi iSaudi Arabia then Mexico Group D France yakhokhela ilandelwa iAustralia Group E Spain yakhokhela ilandelwa iJapan iGermany ihlezi ku number 4 okungawuthi inga eliminatewa iloba nini Group F Croatia yakhokhela ilandelwa iMorocco Group G kukhokela iBrazil ilandelwa iSwitzerland kuthi kuGroup H iPortugal ekhokhelayo ilandelwa iSouth Korea siziphetheke ngebezihamba phambili ibandla leMDC lithi lizaqhuba iCongress yokudinga inkokheli yalo entsha mhla ka 18 Mpalakazi kodwa akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora Kwanele mthwakazi asibeni sonke kweza kusihlwa olivalelisayo ngontungamili nkomo.